Singathi thina umngameli ukhuluma kuhle njengokubona kwethu, sibona njengani into azikhuluma zile sense. Ngakuthiwa wavela wayenza khonokho sisemhlanganeni sonke, ngahlanganani nalokho esakubonayo nga izinto zalunga. Into azikhuluma khona zineke isense ngenxa yokuthi ukhuluma phezu kwedemokrasi nokubambana lani engagement, izinto ezizifunayo. Sazela sathi sithi sifuna lezi zinto, kodwa before kwakuyenza njengani, hhayi sasingaboni izinto ngamehlo afana naye, kodwa kathesi sibona njengani yenza izinto ezingcono. But as they always say, the devil is in the implementation, uza translator yini izinto azikhulumayo njengendlela ayikhulumayo. It's very very important. So sibona njengani ngathesi, hhayi use-right, asazi
manje ke kumabandla aphikisayo afana labo MDCT liwabona njani asithi thina anqobe ujaha lo okhokhela MDC umnumzana Nelson Chamisa, libona ngani ilizwe lingathuthuka yini?
Atazi uyazi izinto lezi sometimes zifuni maturity, zifuni experience, zifuni ama-policies aqondakaleyo. So asiboni ukuthi kumbeni kukhona umuntu wonke ule kumele anike ithuba ukuthi ayenze izinto azifunayo zezinto ezifunwa ngabantu. Kodwa mina ngibona njengani ama-opposition ethu, uyazi sometimes you wonder ukuthi abantu njengabo nalaba be-MTC ukuthi ngingaba ne-constitution elimele liyilandele, kodwa seliye fulida sengene-constitution ezinye izinto kuye sabi. So angiboni mina zilungiswa kuhle kuwona lawo ma-opposition parties. Akala clear vision ne-mission strategy yokuthi bangadlu umongameli. Asazi
kodwa siyananzelela ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ungani kakaqalisi ukukhankasa njengalokhu okwakwenziwa umongameli Robert Mugabe sangumongameli, amarali lokunye okunjalo, akusoze kubangela ukuthi anqotshwe?
Anti bathi bona bazalungisa ama-star rally abo, bathi abayeqalisi ukukampena, bathi bona bazayenza kulezi nyanga ezibuyayo, kodwa bathi bona kathesi hhayi abakaqalisi. So ukuzabuya, ngiyabona ukuzabuya.